Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 ngolesivili ebuseni mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yephetulo ledizili ilakho ukuqansa yiloba yinini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abathenga ngaso idola leMelika ebhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ.
Abasakwazi ukuthi benzeni ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuza kwenza ukuthi yonke into ethengiswayo icine ikhwela. Ikhwezwa kuyini? Ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona.
Kambe okwehlulayo ukuthi uhulumende kamongameli Mnangagwa avuselele umnotho njengalokho akuthembisayo ekhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni kuyini? Ziyahlaziya ingcwethi.
Futhi ukuthi uyazehlulekela yena ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha. Kodwa-ke nanku ufubile engakayindawo uMnangagwa, into yakhe yahleyavele yaphelela phansi azange yakhula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo weStudio 7. Intengo yephetulo ledizili ilakho ukuqansa yiloba nini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abethenga ngaso idola leMelika ebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ. Leli bhanga belithengisela amankampani la idola leMelika ngesilinganiso ese-1:1 esilinganayo. Lokhu kutsho ukuthi abethenga idola leMelika elilodwa ngebhondi elilodwa. Kodwa embikweni awethule izolo usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Mangudya uthe kuqala namhlanje amagalaji lawa asezathenga idola leMelika ngesilinganiso esiyabe silawulwa ngumkambo wemali i-Interbank Exchange Rate. Lokhu kucunule abathengisa amafutha izimota laba njalo bathi balakho ukukhuphula intengo yawo ngoba indleko yokuthenga imali yeMelika isikhwelile. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende wazise izolo ukuthi useyehlisile imbadalo yokugada amabhasi akhe eZupco ngesilinganiso sengxenye ekhulwini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxhume usomabhizimusi umnumzana Petnico Pepe, yena obele galaji elithengisa iphetulo ledizili wasephuma ngoba esithi akulanzuzo.
Uhlupho lwakhona olukhulu owenza ukuthi mina ngiphume ngoba lapha abantu abalenzuzo emafutheni nguhulumende, yilabo okuthiwa ngama-oil companies ngesilungu abayibo abalamazimota zokuthwala, abalendawo zokufakela amafutha, nabalamagalaji abawayiwo abawarentisela kulabo abawarentayo. Ngasona leso sizathu kwakusiba nzima ngoba inzuzo engiyitholayo mina ngirenta igaraji ayisalingani lenzuzo engangenelisa ukuthi ngibhadale umthelo wokurenta igaraji, ngibhadale umthelo kahulumende, ngibhadale umthelo ka-city council, ngiphinde ngiholise izisebenzi. Imali yangikhona isala ezingasekho, sokufuza ukuthi ngidinge nenye imali yokuthi ngikwanisele ukuthi nganelise ukuthi ngibhadale imithelo efunekalayo ngiphinde ngiholise izisebenzi. So akusadingakali ukuthi ngibe ngikuyena le business ngoba angisatholi lutho. Umuntu wonke nxa yokubhizinesi uwa kubhizinesi ukuthi athole inzuzo emphilisayo nabantu abakhe. Nxa ungasayitholi inzuzo iphilisa nabantu bakho, yisho isizathu esenza ukuthi ngikubone ukuthi hayi, lokhu ngibona ngani sokusiba nzinyanyana ngoba akusela nzuzo eyaneleyo engiyitholayo ukuthi ibhizinesi yami engiyiranayo ikwanise ukuthola inzuzo ezabhadala yonke into okufanele ibhadalwe, imithelo kahulumende ngokukhonisa izisebenzi la yonke into, lami ngisale yile nzuzo engamphilisi. Ayisekho. ngicina sithi hayi nxa ingasekho kungcono mhla ubabanye abalendlela ezikhalisileyo ezininzi ukuthi bathole zizo bathathe ibhizinisi yangkhona bayirani kodwa ngakukhangela kathe ngakula umuntu orenta i-service station othola inzuzo eyaneleyo ukuthi athole ukuphila ngayo
kusobala ukubana inyathelo eselithethwe nguhulumende leli elizakwenza intengo yamafutha ikhuphuke kodwa sikubone kusenziwa nguhulumende njalo yikwehlisa imbadalo yezubko ikakhulu emadolobheni yehlile nge-50 cents njengosomabhizimusi kule ngqondo yini khonokho bazama ukwenzani
ngakula ngqondo uyabona ntunga nxa umuntu esegalula isikhathi esiningi isilungu sithi uyabe sebamba langabe butshani langabe yini ayibonayo eseduzane ngokuyabe segalula uhulumende lapha segalula sedinga iy'ndlela zokuthi angenze njani ngoba ungakukhangela okuntu okwangikhona abakwenzayo kakutshengisa ukuthi kulo mqondo webhizinisi kulokhu abakwenzayo kutshengisa ukuthi kulo mqondo wokuthi abantu bangikhona kabasakwazi abakwenzayo bangazwa omunye umuntu ekhonola laphana sebefuna ukuthi bamlalela ukuthi uthini beze omunye umuntu ekhonola laphana abasakwazi-ke ukuthi benzeni ngoba khonokho abakwenzayo kulokuthi kuzakwenza ukuthi yonke into ethengiswayo icine ikhwela ikhweza kwini ngoba yonke into ethengiswayo iyathwalwa isuka lapho eyenziwa khona isiya lapho ezathengiselwa khona yona liyana ukuthwalwa kwangikhona kuyinto ekufanele ukuthi ibhadalwe yinzuzo etholakala kubhizinisi leyo oyenzayo nxa inzuzo ingasekho kutsho ukuthi ibhizinisi kayisekho ngezindlela-ke sokufanele ukuthi sibuyele ukuthi rayithi okungatholakala khona inzuzo kungabo
Lo-ke ngumnumzana Abednego Pepe usomabhizimusi ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi kusobala ukuthi uhulumende usehlulekile ukulungisa umnotho welizwe.
Kathi kusabusa umgabe bekuthiwa into yonke ibanjwe yizitshengiso zomnotho amazwe amakhulu la awiwona alawula umhlaba bekuthiwa ayizitha zikamgabe kodwa sizwile ukuthi ngesikhathi kungena umlangagwa amazwe anjengabo Britain abekujabela kakhulu njalo eyingqwele yakhe umlangagwa emgijimisa phambili njengomfanyana wabo pho kwehlulani ukuthi njengoba esengele lo muntu abebemfuna bavule kamasango omnotho awokusutha wenala nayo yonke into enhle efunwa ngumuntu waseZimbabwe uvulekele wonke umuntu nje kusho ukuthi uyazehlulekela yena ubengathi uzokuba ngumfana weChina esaziyo ukuthi ngelinye lamazwe athuthuka ngokushesha kodwa-ke nanku ufubile engakayindawo umnangakho into yakhe yahle yavele yaphelela phansi azange yakhula
kungaphi lapho kungabe abatshali bemali bachayeka khona inhliziyo
kusukela nje even lona uthetho lungabi khona kodwa kusuke kubonakala kakhulu khona ngasekhethweni ukuthi kulala kukhona laba abasola ukuthi alukuphathanga ngemfanelo njengoba usazi ukuthi inombolo zakhona bezingahambisani amanani ehlanganiswa ebalwa abengavumelani bekukhona ukuphikisana kwamanani nakho khona lokhu ukuthi lusuke umphumela walo wehlule ukuphuma ngesikhathi okwadala ukuthi kube nabantu abasuka benze njani bagijima bangena esitaladeni kwasekudutshwala abadutshulayo umhlaba uhle wethuka khona phana abanye bahle banyela inhliziyo ukuthi hawu thina besithi-ke kuphume umuntu omubi kanti naye nalo ufunde kuyo inkalakatha yobubi so alukho utshintsho olufikileyo eZimbabwe bonke bahle bambanqa imali zabo bazigodla abaze bazikhulula ukuthi zingene ezweni laseZimbabwe yikho isimo sisibi kanje
njengoba sibona ukuthi umongameli Mnangagwa kumele abuse kuze kufike umnyaka ka-2023
kuzokuba nzima uma bengathatha ngesinqumo sokuthi bavule indaba yombuso ke kube nabanye abantu nabo ababa nelizwi ekubusweni nasekulawuleni ilizwe bazoqhubeka besidlakala ukutsubhu baze bayophangalala phansi kuzokwenza ukuthi umnangagwa aphume kubi futhi kaze kube khitshwa ngamabandla aphikisayo bona ngaphakathi khona phana bazokwenza ubuzimo babo bamudle ngoba sebebona ukuthi ubadalela ubuzima bokuqhubeka kuyiwa phambili. Okungenzeka okungaba into engadala ububelu yikuthi bavume la madoda ukuthi kubehlule banxuse abantu abanye abangabantu baseZimbabwe ukuthi wozani sibambisane. Mangisithojela ngithi ukuthi babize abantu be-MDC bodwa, abantu baseZimbabwe baningi ukudlula amalunga e-MDC lobukhokheli bawo. Basho ukuthi hey, le nto isisehlule besizama ukuthi sigiqe litshe likhuphuka intaba kodwa liyawa libuye lizosihlafaza. Yikho ke sicela ukuthi sibambisane izandla zibe ziningi ukuze sikwazi ukulikhuphula liyafika enqongweni. Mhlawumbe kungaba lokungcono ke la.
Lo ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe bekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwale South Africa. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo ehlukeneyo. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi abantu kufanele bethembe uhulumende kamongameli Mnangagwa we-New Dispensation ngoba uzimisele ukulungisa umnotho welizwe. Uthi uhlelo lwe-interbank market oluqhutshwa nguhulumende luzadala umahluko omkhulu kwezomnotho welizwe, njalo kufanele abantu bebekezele. Iphephandaba le-The Chronicle lithi abanye abadlali beqembu le-Highlanders bakhale kakhulu ngemva kokwehluleka ukuhlohla emdlalweni le-Herentals e-Papa Free Stadium ngesonto edluleyo. Ibhoso yilokhu ingakanqobi selokhu imidlalo ye-Premier Soccer League yaqalisayo osokudanise kakhulu abalandeli baleli qembu. Abadlali laba bebekhala endlini zokuntshintshela impahla zokugqoka ama-changing rooms, njalo iziphathamandla zaleli qembu zacina zithulisa uPrince Dube onguye oke wahlohlela leli qembu njalo obikwa ubekhala kakhulu. Yes, singakaqhubekeli phambili umbiko esiwutholayo ovela kuhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights amaqoitha phela ubathi sebabatholile abangu-4 abane abalwela ilungelo loluntu abakade bengababoni, njalo kuthiwa base Harare Police Central Station lapho ababotshwe khona. Singathi kubotshwa mbe bahlalisiwe basabuzisiswa. Abane laba nguTatenda Mombe Yarara, uGamu Mukuru, uGeorge Makoni, loNyasha Mphahlo. Sesizalethulela ke okuningi ngalolu daba kusasa sesizwa ukuthi betheswa cala bani, kodwa kubikwa bebengabonakali lapho besehla kundizamtshina ebivela eSouth Africa sebeze bababona kathesi. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasiyethumele bona besebenzisa iWhatsApp.
Impilo inzima eZimbabwe kwakhathesi msakazi. Uze uphose uthi umgabe wayengconywana. Ukhona khathesi ayi nokuthi kuyiwa ngaphi. Laye kakwazi ukuthi kwenzakalani. Umuntu nje obusa engela ngitsho le vision ngitshola kancane. Akwenzayo akakwazi. Njalo ungakhangela ngitsho le cabinet yakhe. Akekho ngitsho lo yedwa okungathiwa uyabona ukuthi usebenzani, ukuthi uyazazi ukuthi usebenzani. Konke okwenziwayo ngamadlwane nje. Khona mina abantu bezanu laba into abangimangalisa ngayo. Indaba ye-economics kunzima ukuthi uyisolve xa ungumuntu ungasolvanga i-politically yokuzeni problems kuqala. Bona bengabanye they know it very well ukuthi uChamisa nguye umuntu osekelwa ngabantu abaningi kunye le-outside community. Ngabe bengabantu abalenjongo yokwenza into ephumelelayo kakhulumisane lo Chamisa? Ngabe bonke lama-proxy angikhona bayathi swallow their pride bafake i-nation phambili bakhulumisane lo Chamisa? Yikho ukuthi ba-unlock leyi economically difficulties esikhangelane lazo njengesizwe. Ipride kayifuni umuntu osesikhundleni sokubusa, hayi, ngoba iya affecta ngisho labaningi. Qiniso ngakumnanga kwa uyezwa ukukhala kwabantu, akhulumisane lochamisa, akhiphe abantu ebuzimeni, ngoba yena yedwa lezanu yakhe nakuye kukliye ukuthi vele akulanto elengqondo ayenzayo, amazahwa nje lawa awenzayo. Ngawona lawo ngiyafisa ukuthi ngabe ayafinyelela endlebeni zawo zabantu bezanu, lawo nalawo ama-proxy parties onalawa abothokozani kuphi, bayekele ukuba ngamahaga awukufuna ukuthi bebe besidla imali zokufumbathisana befunjathiswa ngomnangagwa. Sure, abazagcina besibise limbi ngokwenza kwabo, ngoba khathesi abantu abasela okokubalekela ukuthi bayabalekela ngaphi kakusekho. Next thing ukuthi abantu bagcine besilwa okuyinto esingayifisiyo, abayenza izinto ziqonde ntona bezithi bayakhokhela. Ngiyabonga,
salibanani basakazi. Ngiyathaba xa ngingangena lami emoyeni. Umpangazida eHaburoni ngomoto tomamoya kade khuluma limbuza ekhuluma ngokuvuselela umnotho wezimbabwe. Umamana nocacile unjengani nenakani satshaye njani mfihla umphini abantu bakamthwakazi, abantu besindebelini, abantu belizwe likamthwakazi. Ungaze ukungena ichamisa akungeke lapho nyabeja, akunanto engalungiswa emhlubulweni wamandebeleni. Umama umamoya ukhulumile wathi akulangenye indlela ngaphandle kokuthi ithina ukulungiswa kwethu ukuthi khona sibe lo mngcele, umngcele ubisilwe, umthwakazi avuse. Yeyodwa indlela esingafa sathi sakhululeka savusa umkhonomi. Uthe khona ebika umama lona wathi umkhonomi wethu, umnotho wethu ophakathi kwamthwakazi usilingene, umningi kakhulu, uvundile phansi, yonke into isinayo. Kodwa ngenxa yokuthi into lami labahuquluzi bezame philifu azingeke afa yayilunga loba kutheni bazabe lokukhuluma. Kathi sinqabe khuluma kodwa umthulisi akunamthulisi ofundileyo, izibhukubhuku nje ngoba ngayikhuma ngokutshela ukuthi kule 500,000 ebode kuweyo baqa 500 million kubaqalisa ukuboleka izimali ukuthindungezano wanaolokhuzima obhilivi labo. Ngaba le cabango ngaba kwazi ukuthi thina vele ethi inkulumo ethi into isidinga umthwakazi ezimbilini. Ngiyabonga mlaleli lawe Msakazi.
Lichona njani ngako studio 7? Mina ngingumoyo esilovela. Mina ngibona ukukhwela kwezinto lokhu ngibona kubangelwe yibo laba abakhulu omanguja labomthuli Ncube. Bakwenze kanjani ubana bona baprinte izimali eseziphunguka ubonakala zizigcwele esitredini zingaziwa ubana zivele ngaphi? Thi kungakapheli isikhathi bezithekele imali engange-500 million bayithethe nga, ndingabakuvezanga ukuthi bayithethe ngaphi imali le. And ungakhangela abantu abantshintsha imali babebima egcekeni, abadingwa basegcekeni bazinele bantshintsha imali, yibo abantshintsha imali. Ngoba thina sinje imali iyangikwazi ayidinga ziyayiswela thithole, sokuthi ngayithatha ngaphi inqwabanqwaba zemali engingazintshintsha emgwaqweni. Loba bona beze bathi bayayehlisa usindo lwemali yangikhona, awusancedisi ngoba into ezikhwelileyo azihle, into ezikhwelileyo azihle, zikhangelela ukukhwela futhi. So angiboni uncedo lwakho. Abantu abafakwa yithi kuphela abantu ezingelalo bona balezinto zabo akulanto abayibona. So utshona siyatshona siwawata sikhuluma bona bayahlika uphela nxa sikhuluma zo asikwathi siyaphephelaphi ngoba silalelwa ngaso asilalelwa ngaze sithini kumbe siyakhala kumbe sizithule konke kuyafana. Xa bewomisa bawomisela thina, bawomisele izihlobo zabo, abawomiseli bantu babo. Abantwana abawunyelwayo ngabethu sinje abantwana abehlule ukuyabhala kuye ukuthi bayebhala. Umanguja yena wayethe kungavele kwehluleka ukuthi kube ibhondi lingavele lithiyane ledola elingatshiya umsebenzi. Khathesi ngiyo sesithi idola lebhondi akufanayo akusahambelani. So kutshenze ukuthi thina siyakumbi ukutshelwa nje loba kuyini amanga kuphela, siyakumbi ukutshelwa sesinjengabantwana abancinyane ukuthi angakhali athi niyawubhathela izidilo kungasoze ubuye lazo. So ha, thina sesithwele nzima lapha elizweni lethu eZimbabwe lapha asisakwazi ukuthi senzeni. akusela nto ngathi ngayitshelwa ngurhulumente lo uyilale isiphonge uthembela kuyijamisa ukuthi ngavala ngaqeda i-congress yabo le basitshele okokwenza sibone ukuthi kuyinokolandelayo hayi urhulumente sisidinisile thi siyabonga lilale kuhle.
Ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu elawathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Njalo okwamanje sithanda ukubonga laba abasilandela kukhasi lethu leFacebook. Ngikhumbula phela ukuthi siya live streamer uhlelo lwethu lolu olwekuseni. Silophefenia Ndlovu othi amavuko, hayi sivukile lo khumbulani Ncube othi livuka njani umsakazi kunzima kwelakithi. Ngibukela umsakazi ngiseCameroon eBotswana. U-analyze Ndlovu uthi amavuko ngiseJohannesburg kwele South Africa. Njalo sikhumbuzo mlalazi uthi ngiyabingelela kithi ebulilima esikhalangeni. Hayi Themba bakuzwa khona ngapho esikhalangeni, ngabe ubabingelele la ngolimi lwabo besizalubala lapha. Uthayimani Moyo uthi hawu basabotshwa lamanje abantu, ngabona utsho labo abe lawyers for human rights abadingwa ngama lawyers for human rights. Ye kukhanya kunjalo ngoba leyana inhlanganiso elohlonzi abangeke nje baphonge ubhala into engenzakalanga. Babadingile ke laba abane baze besuka e-airport egcekeni lendizamtshina khona leHarare baze babathola ke e-central police station, lokho bengakwazi ukuthi bangaphi. Kusasa sizezwa ke ukuthi betheswa icala bani. Umgcini Nyoni uthi sikhathele bantu. Unokuthula Sibanda uthi ngiyabingelela. Umusa Mazibuko uthi mamhlangali njani msakazi omuhle, ngiyabonga. Uthi uhulumende akabahloniphi abantu bakhe. Ungavela uvuke uprinta imali ungazange wakhuluma labantu okuyibo abazabe sebeyisebenzisa leyo mali. Yebo ke sivuke sizakuthiwa sigcwele ke ezitaladini leyo mali. Usikhumbuzo Mlalazi uthi mamuka chini wakhalanga. Usikhumbuzo Mlalazi uthi kolula makhoga woke nje ngithe kabhale nzabala hayi nithemba ngisiqamula ngesikhalanga. Ubusani Mlamba uthi ngibingelele abakosogwala eKhabazwe. Hayi siyabonga. Kodwa likhumbule phela ukuthi indimi zonke sezivunyelwa, singakhuluma loba yisiphi, azubhale ngesisuthu, azubhale ngesitonka, loba sizasikeliza kodwa sizazivala lapha emoyeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Incwadi ezintathu zokwaba impahla kamoyi ezeWill ezika-Aretha Franklin owayengumculi olodumo zitholakele endlini yakhe. Ezinye bezifihlekile zingaphansi kwesofa, kwathi eyinye ke ibisekhabothini. U-Aretha Franklin ubhubhe ngomnyaka odlileyo, njalo udaba lweWill luzahlaziywa ngenyanga ezayo. Ngesikhathi amadodana akhe esithi incwadi lezi zona ezibikwa zilotshwe ngezandla ezitholakale emuva zingasetshenziswa. Umongameli we-Indonesia umnumzana Joko Widodo owazakala ngokuthi nguJokowi usenqobile njalo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe encinta owayesiphathamandla sebutho umnumzana Prabowo Subianto. Wezevela eMelika lamhlanje umnumzana Joe Biden webandla lamaDemocrats owayengumsekeli kamongameli Obama usesungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe kunsukana ezedluleyo wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umanyana labanye abebandla lakhe ababalisa uSenator Bernie Sanders wedolobho leVermont, uSenator Elizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana umnumzana Pete Buttigieg, uSenator Kamala Harris weCalifornia kanye lelunga ledale leCongress umnumzana Beto O'Rourke ozaphumelela kukhetho lama-primary elections kubandla lamaDemocrats uzanqikilana lomongameli Donald Trump webandla lama-Republicans, yena oyabe esencintisela ukubusa kwesigaba sesibili sombuso wakhe. amalunga la adinga imali yokusebenzisa lapho ikhankasa afika izigidi ngezigidi zamadola. Yena ke umnomzana Trump lamhlanje ubese Pennsylvania lapho kubikwa bekugcwele abantu njalo ubhalile enkundleni yeTwitter esithi kusobala ukuthi olosekelo oluningi. Ingcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Dumatimema wesizalwane seZimbabwe esihlala eTexas usichasisela ukuthi imali le abayidinga nxa bekhankasa iphathisa njani abancintisayo.
Okwakhathi esikhanye ngani kuwonke ba imali yangena kuhle abaningi bakhona. Imali zabo zivukele abantwini abantwini nje abafaka ama-$20, $30, $40. Akula makhampani amakhulu abanika izimali zokukhankasa. So far imali zikhona zingani ziyakwana so early kuyathengisa ukubana bonke banamathuba until kuzoqalisa ukuthi bayenze ama-debate lawana. Lapho sizabona khona abanye sebengani sebeqhula sengani sebesale emva kakhulu.
Iye, kodwa yona imali ukukhetho lalapha eMelika iyasiza yini kakhulu ukuthi oyenelisa ukuthi ayi-raise ibe ningi nguye ongaba le nhlelo zokukhankasa izingcono.
Ngokungani imali iyanceda kakhulu. Nxa ule mali eningi kukhankasa uyadinga abantu abaningi ukuthi bakusebenzele because ilizwe likhulu leli amasektha angu-50 onke la kumele ube labantu abasebenza each state ubabhadale. Kumele ukhampeni kuma-TV lapho ujeke usenza ama-adverts kuma-newspaper ukuba-Facebook kule ndawo eziningi kumele uzisebenzise uzifuna izimali ukuthi ukhankase. So nxa ule mali kuba lula ukuba nokwazi ukukhankasa indawo yonke even ungafikanga.
Lo mnumzana Dumaphimema ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Kwezomculo namhlanje sileqembu le Man of Influence besithi kanye nawe ingoma ezothileyo ingoma yokholo.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hamba kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Kosiya
ngihambe
man
umculo we Men of Influence besithi kanye nawe umculo ozothile umculo wokholo uthabele lapha uNomsane kevane osixhasayo lapha ekhasini lethu leFacebook uthi sweet sweet melodies, thank you for blessing us with such, uthi amen amen. Njalo Aaron Dube uthi silethemba kuzalunga kwelinye ilanga kwelakithi. Hayi ke siligquba lapha uhlelo lethu lalamhlanje ukhulumende sithi khona kukhanya ukuthi intengo yephethelo ledizili lakho ukuqansa iloba nini kulandela ukukhwezwa kwesilinganiso amankampani athengisa amafutha ezimota abethenga ngaso idola lemelika ebhanga le-RBZ. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.